VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 17 kunhlolanja 2019 nguntungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Imgodi iyagejwa sibili kodwa ukuthi ngathi sefithi yangkhona ikhona indlela yokuthi iyakhangelwa, hayi cha. Abantu bangena ugwida beze begcine bedilikelwa imgodi, akula kukhangela ukuthi imgodi iqine kanganani.
Sokukhitshwe izidumbu zabantu abafele emigodini wegolide ekaloma ezingamachumi amabili lane njalo kwahlengwa abantu abaphilayo abayisificaminwembili.
Umhlangano lo kade sifundisana ukuthi khona nxa kuyikuthi khona kuzakhulunywa singakhuluma njani. Kade ingayishiyo ingqeqo leyana yokuthi khona akuthiwa hayi besenza idialogo ngokwayo, hayi.
Amabandla ezombusazwe yalamalunga edale lephalamende ahlangene edinga umhlahlandlela wenkulumo zokulungisisa okuhluphayo elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokukhitshwe izidumbu zabantu abafele engozini yomgodi wegolide ekaloma ezingamachumi amabili lane njalo kwahlengwa abantu abaphilayo abayisificaminwembili. Ingozi le yenzakale ngolwesibili lapho okudubuke khona idamu eliseduzane kwasokugcwala amanzi emgodini lo kulabantu abaningi phakathi ababesemba igolide. Kwesatshelwa ukuthi banenga abantu abemba igolide abafele kulingozi njalo sikhuluma nje imizamo yokukhipha izidumbu zabo iyaqhubeka. Uhulumende ucothozwe kakhulu ngabantu abaningi ngendlela aphathe ngayo lolu daba besithi ngabe uphangisile ukuya kulumgodi ngabe mhlawumbe kuhlengwe abantu abaningi. Sixoxele omunye wabemba igolide osebenzela eGwanda umnumzana Sifanjani Bebe. Yena othi lanxa beyinanzelela ingozi ababhekane layo ngokungena emgodini akulalutho abangalwenza ngoba kungela misebenzi elizweni.
Izehlakalo lesi ke siyahlasimulisa igazi kakhulu uma usizwa into enjalo isihlela abanye abantu abayezinto efana lawo. Kodwa ke ngalokho akulanto esingayenza, kumele siye khona lapho siyophela khona ngoba yikho kumele sisile khona vele.
Lapho lisebenzela khona khona ngapho eGwanda, ungathi isimo sakhona sinjani?
Hayi, imgodi iyagejwa sibili kodwa ukuthi ngathi sefithi yangkhona ikhona indlela yokuthi iyakhangelwa, hayi cha. Abantu bangena ugwida beze begcine bedilikelwa imgodi, akula kukhangela ukuthi imgodi iqine kanganani. Bangena abanye bangena emgodini emdala evele sivaliwe ebabesazi ukuthi kule mali, so vele bafica ukuthi lesefithi yangkhona yaqina ukukhangela maybe some years back. Bangena abantu badilikelwe imgodi baphinde babuyele futhi kuvalwe babuyele ngoba bebona kungcono ukuthi bafike bezama kulokuthi bafike behlezi bebulawa indlala.
Ngokunjalo Bebe, kuyini okumele kwenziwe kahle kahle ukuze kulondolozwe impilo kungabi lokufa kwabantu masayana nje?
Hayi, into sibili enkulu engayitsho sibili ngifake ezandleni kukahulumente. Mhlawumbe udubo lwendlala ababelibona lungaphandle lapha ludlula abadibana nalo emgodini, kunzima langaphandle okuthi nomuntu ekutshela ukuthi umgodi uyadilika uzwa angani uqamba amanga kule ndlala ozabe uyibona langaphandle. Angazi sike ukuthi uhulumende angayenza mzamo bani ngoba laye nje isandla sifitshane, kodwa-ke uzima lapho ukuthi uyekele uyibone ukuthi imali ikhona emgodini inxa yendlala uzawudibana layo la ngaphandle akula nto ungayibamba ngaphandle kokuthi utshontshe akula nto ungayenza ngaphandle kokuthi ufele emgodini futhi
yena uhulumende sibone echothozwa ngabantu abaningi ngendlela aphathe ngayo udaba lwengozi yekaloma le abanye bathi alubana ephangisile wafika kulumgodi mhlawumbe bekuya ahlengwa abantu abaningi besaphila ungathini wena ngendlela aphathe ngayo lolu daba
hayi vele nje indlela nje asebenza ngayo uhulumende umfitshane nje uyakhanya ukuthi umfitshane entweni eziningi uyasilela uyasilela uhulumende wokuthi angabe kade fisa kodwa akula plani bengayenza imali ziyahlupha ilizwe limila uhambi kuhle noma kade fisa ukuthi aphangise ukufika mbonani kungabe wehluleki ukuthi ama-resources ukuthi azafika ngale masinya izinto zangkona zonke ziyahlanganiswa kudodwa lokhuyana kuhlaziswa lokhuyana akula nto estraight mhlawumbe kungubuye ihlanganiswa engathi ready ukuthi iqondane nengozi ezinjengazonezo
Umnumzana Sifanjani Pepe ngumembi wegolide sixoxela eseGwanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Amabandla ezombusazwe yalamalunga edalela eParliament abalisa eZanu PF, LMDCT, National Patriotic Front kanye leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ahlangene izolo lanamuhla kobulawayo ekhulumisana ngomhlahlandlela wokucanda ukukhulumisana ukuze kulungisiswe okuhluphayo elizweni. Umhlangano lo uza ngesikhathi inengi lisithi kumele amabandla ezombusazwe la akhulumisane alungisise ukubhidlika komnotho osokubangele ukuhlupheka kwabantu. Uza njalo ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa eke wahlangana labakhokheli bamanye amabandla aphikisayo kumaviki amabili edluleyo. Siqoxelo bemela MDC gachamisa kulezi nkulumo umnumzana Gideon Shoko onguseneta njalo wakobulawayo.
Umhlangano lo kade sifundisana ukuthi khona nxa kuyikuthi khona kuzakhulunywa singakhuluma njani kade ingayisiyo ingqoqo lena yokuthi khona akuthiwa hayi sesenza idialogue ngokwayo hayi ngoba leyo phela kayisiyo yethu thina abancane ngiyabadala le iphezulu ngale lapha kade sifundisana ukuthi singakuhambisa njani izinto zedialogue ukuthi lathi sizise njengabancane abaphansi ukuthi kukhanjiswa njani so yiyo iworkshop esiyenzileyo kobulawayo.
Ngamanye amazwi baba Shoko singathi lina abancane belixhoxhoza likhulumisana ukubana alubana kuthe kwaba lenkulumo phakathi kwabakhulu benu oChamisa omnangagwa omakhupe kuyini okumele kukhulunywe ngakho njalo kumele kuhanjiswe njani?
Yeah, yikho kade sikhuluma ngakho ukuthi khona sifundisana ukuthi i-dialogue ngayenzwa iyenzwa njani. Lapha senzela ukuthi khona lathi sitshele abanye ukuthi hayi nxa kuyikuthi khona kulokuphichana okukhona singabamba indaba leyi sihamba sikhangela sithi lokuthi lokuthi so yikho kade silakho kade singayenzi i-dialogue leyana yokuthi alright madoda sesekuleni lapha asenzeni lokhu asenzeni lokhu kuze kuba lalokhu hayi kade sifundisana ukuthi sikwazi ukuthi khona i-dialogue ibanjwa njani nxa kuyikuthi sakuba khona.
Sike sabona ubaba uMnangagwa enxusa amabandla aphikisayo behlangana e-State House kodwa ibandla lenu ele-MDC kalihambanga ubaba uChamisa kahambanga. Ngenkulumo zanamuhla singathi mhlawumbe kwelizayo singabona uChamisa loMnangagwa behlala phansi yini bekhulumisana?
Angisoze ngitsho njalo ngoba anti uMnangagwa aze abize abanye elethu ibandla lathi hayi nxa kuyikuthi yithi esithethisane sibabili la awusozombize wena ukuthi uya lapha ngizokuzwa indaba yakho uyabiza kumbe ugogo kumbe uanti ashe indaba yethu. So thina sathi hayi asihambi ngoba sifuna abathi nesikhiwa umediator kumbe conciliator oza kuba emile lapha elalela ukuthi si indaba yethu ihamba njani. Lokho awabiza khona laba ngale estate house hayi vele thina ayisiyo indaba yethu lokho asikungeni.
Umnumzana Gideon Shoko, ngusenator we-MDC, njalo ubemela lelibandla kunkulumo ezenzelwe kobulawayo ngempela viki. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Mike Hobe.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingu Mike Hobe. Kule viki yontanga siyequlwandle sipesheya kwele Australia sixoxa lo sakhulayo umnumzana Thubelihle Silandu yena owaqala inkampani esebenza ebulenjini ethiwa yiestolo.online. Thuba ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Ngiyajabula kakhulu ukwamukelwa kulolu uhlelo lwabasha. Mina ngiyaphila, ngithanda ukubingelela bonke ontanga lesizwe sonke jikelele.
Hayi, ngilethemba lokuthi bakuzwile bafo. Awungitshele ngamafishane mayelana ngale nkampani yakho.
Inkampani yami kuthiwa iMkhonto Media Production. Yaqalisa ngomnyaka ka-2015. Yiyo umzali westolo.online. Ngamafishane, iMkhonto Productions ikhangelane lezomsakazo, ikakhulu okuhambelana lezamasiko. Ikanti ibhizimusi yesitolo yindlela entsha njalo elula yokuthenga ngayo. Abantu sebengathenga izinto ezijiyashiyeneyo esitolo online bezihlalele ezindlini zabo.
Awusichasisele ngamafishane ukuthi nxa umuntu esefisa ukuthenga izinto kukhasi lenu ebulenjini kuyini okufunakalayo njalo kusebenza njani?
Nxa umuntu efisa ukuthenga izinto kulula kakhulu, uyangena kukhasi lethu estolo.online, yikho lapho esitholakala khona. Kumbe engafonela bachaya ucingo ekhulume lomunye wabantu abasebenza estolo.online and engathola usizo olukhulu kakhulu. So sama umuntu ekwanisa ukubhadala ngendlela ezijeneyo, ekwanisa ukubhadala nge-ecocash, ekwanisa ukubhadala nge-visa, debit, mastercard, kule ndlela eziningi umuntu lapha angabhadala ngazo.
Isimo somnotho asimanga kuhle kwele Zimbabwe, kuyini okwenza ukuthi wena ubone ngani kuqhakathekile ukuthi uqale inkampani yona esebenzela kwele Zimbabwe?
Kulo msebenzi omkhulu sibili ukuthi siguqule isimo esibhekane laso elizweni lethu. So siyananzela ukuthi kwezomnotho izinto azimanga kuhle kakhulu, kodwa sile ndlela esizicabangayo ukuthi lezi zizalungisa izinto. Ingakho ke asilahli ithemba. We are hopeful and we are focused on creating a better reality for our people. So isimo sizaguqulwa izenzo zethu.
Awungitshele mnumzana, lilobudlelwano lamanye amankampani na kwele Zimbabwe, izinto lezi ezizithengisayo lizithola?
Izinto esizithengisayo zivela locally in Zimbabwe and also externally from other countries. So thina sibona ukuthi indlela yokuthuthukisa ilizwe lethu ukuthi abantu besupporte izinto ezenziwa locally, because that's how you get economic growth. But we don't want to force people and say buy this, buy that. So we've got a wide range of products and a great delivery service.
Hayi, gqiba uhlelo thuba, utshela uZulu ukuthi nxa befisa ukusebenzisa ama services enu kumele bayephi, njalo nxa befisa ukuxoxisana ngawe kumele bayephi?
Abantu nxa befisa ukusebenzisa ama services ethu siyatholakala ku web name at estolo.online, njalo sizabe sisitholakala ku estolo.co.zw. siyatholakala ku Instagram, ku Twitter, ku Facebook, la wonke ama social media platforms abantu abasebenzisayo. Njalo siyatholakala ku email address at sales francis@estolo.online, lagu francis@estolo.online.
Hayi kuba siyabonga ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo. Isikhathi 2 mthwakazo muhle lapha besixoxa lo ngisakhulayo owaqala inkampani ethiwa yiestolo.online. Uthubelihle silandu. Kwanele kwalamhla abafisa ukuxoxisana ngami asixoxeni ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3 bigmyke3. Ngiyabonga labo abangilandelayo. Lingakhohlwa phela ukuthi ngolwesibili sidibana njalo kuhlelo The Connection lelami uMike Hobe. Hayi Zulu kandaba libe levikele ishukela. Bye bye.
Siyabonga Big Mike sizweni ke ijayeli dala uGibbs Dube ukuba na usiphatheleni kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Kandelo koko bethu
namasiko
babethethela amadlo begcina amasiko
wethu.
Namhla ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngosiko lwantolontolo losiko lokuguqela obaba. Futhi ke ngihlaziya udaba lolu ngilonkosikazi Maureen Moyo oyingcwethi kwezamasiko esintu lobaba uSikhumbuzo Moyo laye oyingcwethi kwezamasiko esintu. Sihle siluqalise nje udaba lwethu nkosikazi Moyo, kambe usiko lolu lokho lusakhona yini olokuguqela obaba?
Usiko lona mntakababa vele kalutshintshi, usiko lukhona kodwa into esinzima ke manje ukuthi sizwe sihambe salahleka emasikweni waso. And manje mama ukhuluma ngesiko kubantu banamhlanje ungathi mhlawumbe ukhuluma ngento e-old fashioned kodwa kuyiyo indlela yesikhini. Kodwa ngoba abantu behambe balahleka yona isiko lukhona, kufuneke vele kube njalo ngoba iyindlela yokuhlonipha yethu abantu abamnyama e-Africa. Kodwa so ungathi indlela engasetshenziswa ngoba sesithethe ukuphila kwezinye izinhlanga sasuka kubuntu bethu base-Africa, yikho sokungathi ubuntu bethu buhamba busilahlekile.
Ye, sike sizwe baba Moyo, kuhamba njani kunapha ke kuguqelwa ngomama?
Hayi, omama vele ngokomthetho kuvele ngosiko lwakithi lwesintu bayaguqa mabeletha abakulethileyo kubobaba, ngoba thina obaba vele okwenza siguqelwe lusiko lwakithi olwesintu ngokuthi thina obaba yithi esihamba siyeshela omama, njalo siphinde thina obaba sibe yithi esikhupha ilobolo lisiya kibo kamama.
Nkosikazi Moyo, kodwa ke nxa sukhangele sibili ukuthi ye ilobolo laphuma lapha njalo khona kukhulunywa ngumoyo ukuthi ubaba nguye washelayo phela, kodwa ke nxa ukuthi wena nguwe osebenzayo ubuyudiniwe konke konke lokhu, ungamguqela sibili ubaba umphekeli wenze konke konke?
Yebo, into esuke iqake lapho mntakababa ikuthi yikho ngishilo ukuthi sesasuka esintwini sethu, imali akufuneki ngenze ngibe ulomama osesiba osebhulisha endlini. Ubaba kabe ngubaba engenayo imali, enayo imali, ngoba imali yokuqala akuyona into yasihlanganisayo. Sihlanganiswe ukuthi siyathandana and umshado usuka uyimvelo, into from uNkulunkulu, uyayibona. So imali yinto yasemhlabeni, imali ayingavali inhlonipho ebantwini. Ukuthi ubaba akasahlonishwa ngoba engenayo imali kusho ukuthi vele umama usuka engekho la ekhaya, usuka engamthandi lo baba, usuka wayevele yena elande imali kahle kahle, ngoba imali akufuneki izimbe umuntu ongumama inhlonipho.
Kunjalo yini Moyo, kumbe eselokubona lapha ezindlini kuzima bafowethu?
Khona ngokomthetho ngosiko lwakithi kufanele kube njalo njengokukhulunywa ngudadewethu uMamoyo. Kodwa ngenkinga yeza namhle sesikubona umfazi ngaba uyosebenzayo abe nemali, ekuba yinkinga ukuthi umcontrole Dube usuka besebona isikhwama sakhe semali, abone wena ubuyango yibobona, wena sofanele utshintshe ube nguye ophekela yena, umwatshele, umenzele konke yena. Uma evele emsebenzini aphambi ukuhlala nje esofeni abambi remote atobethe edlala nabantwana, wena baba ugijima umphekela, umayinela, umenzela konke ngokuthi ngumyanga awulalo.
Lokhu ke nkosikazi Moyo akwehlisi isithunzi sabo baba yini, njengoba baba lapha uyabe sekhaya engazani umuntu nje?
Uyasehlisa sona isithunzi somuntu ongubaba mawuvele sokunjalo ekhaya, ngoba mawubabe sedlala indima kamama aphinde abe umntwana ekhaya, eyi hayo muza usena sima mtaka baba kusuka so kusemahlangeni la
so ke manje kumele kwenzweni ukuthi kulungiswe khona oko kulendlela ukuthi okungabanjwa ngayo sibili ukuthi kube nganeno nje
indlela ungabanjwa ngayo mtaka baba into ekhona ukuthi sibuyeleni kulendlela okhokho bethu ababephila ngayo ukuthi sesaphuma ebuntwini bethu asisazazi singobani sisukaphi senzani yikho kugcina sokudala ukuthi umuntu owumama manje azibone ingathi selingana nomuntu ongubaba kodwa ngokwenzele lwangakwendalo kankulunkulu ngeke bafa balingana yikuzilinganisa kwasemhlabeni nje kodwa ngeke safa salingana noma sokuzenjani
hayi-ke okwalamhlanje ngimalapha-ke zulu kandaba ngithathe leli thuba ukuthi mbonge umnumzana sikhumbuzo moyo ingcwedi kwezamasiko esintu lo nkosikazi Maureen Moyo laye oyingcwedi kwezamasiko esintu nethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilani
siyabonga Gibbs Dube ijahe lidala ke obe sipha uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphatheleni lamhlanje
sihlanganeke namhlanje elizini lenkosi elitholakala encwadini kaLuka sahluko sesine indima ka-35-36 kufundeka kanje uJesu wamkhuza wathi thula uphume kuye idimoni lamphonsa phansi phakathi kwabo laphuma kuye lingamlimazanga 36 behlelwa ngokwesaba bonke bakhuluma bodwa bathi yizwi lini leli lokuba ayale umoya omoya abangcwelileyo ngegunya nangamandla baphume amen lapha sihlangana loJesu ngenye imini kuthiwa wayesendaweni yaseCapernaumi eGalile lapho ayefundisa khona esafundisa kanjalo ngendaba zombuso wezulu kwathutsha indoda yayile dimoni elingcolileyo ngiyaphinda kuthiwa elingcolileyo indoda le yakhuluma amagama athize kodwa lapho esibale khona kuthiwa ababekhona lapho bamuzwa uJesu emkhuza ethi thula uphume kuye thula uphume kuye baningi abantu abahlelwe ngamadimoni baningi abantu abalemimoya engcolileyo umuntu olomoya ongcolileyo ungazake mhlawumbe umbone ngamehlo asezimbone ngokugqoka kumbe ngalokhu angaba yikho khona kumbe langemoto ahamba ngayo kodwa umuntu olomoya omubi oledimoni elingcolileyo uyazikhanyela ngezenzo langenkulumo zakhe amadimoni ayashiyana kule dimoni lobuthakathi kule dimoni lobusela kule dimoni lobugovu kule dimoni lokubhidliza kule dimoni lenkohlakalo corruption kule dimoni lokuba lixoki kule dimoni lokungathetheleli kule dimoni lokubhidliza impilo zabanye abantu kule dimoni lokuhleka abanye abantu abadubekayo kule dimoni elenza ukubana ungavumi ukuba wena umubi kodwa umubi ubona kwabanye uJesu uyayitshela le ndoda ithi thula thula uphume kuye namhlanje ngicela ukubana ulalele leli livi ngedimoni lelo olalo njengoba ngitshile idimoni alila kuthi ngubani ngalamhlobo ngalabudala ngala birth certificate ngalikhethile ukuthi ubani wesatshwa ongakanani emhlabeni kumbe oyoyiswa ongakanani emhlabeni okusalayo ukuthi idimoni nxa likuwe lihlala ngaphakathi kwakho liyenza ukubana ungabi lokuthula ungabuhlalisana kuhle labanye abantu ungazitshaya isikhwaga
uziphakamise ume laphaya uthi mina kangisweli lutho mina yimi ngcono kulabo bonke kodwa iqinisweni xa ule demoni lanxa uthutsha ebantwini bathi nanguyana usebuyile osikhathazayo xa besizwa ngijole igama lakho imbala bebona umfanekiso wakho balazi idimoni olithweleyo ngoba idimoni olalo lithwalisa wena nzima lanxa ungakuboni kodwa abanye bayakubona ngoba nalabo ubunzima babubona buvelela ngakuwe ujesu uyakubona ke kule ndoda abesesithi thula ungabanga umsindo phuma kuye namhlanje ngithi xa ule dimoni lomoya ongcolileyo into enhle ubana leli dimoni uyalazi ungalivika kodwa uyalazi ngithi kuwe ngegama likajesu lelo dimoni kalithule liphume kuwe ngoba nasikhuluma ilizwi elilamandla ilizwi legunya ilizwi likajesu kristu
kuyiphethe mfundisi
asikhuleke thixo olungileyo siletha iintliziyo zethu sizikhulekela thina ngamunye ngamunye sikhulekela labanye esikwaziyo ukuba namadimoni abahleli ngegama likajesu sithi phuma kuye umuntu wenkosi athole ukuthula amen
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi ithandeko zintimkandla sile themba libusisekile ngentshumayelo kamfundisi Rebecca Malope ovinaka monati wari usala ekona uJesu wami. Kwaneleke mthwakazi siloqhubeka lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngontunga milinkomo matukanduna bafupati.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.